Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-23 zibandlela 2024. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zenkayi zizonde ziganunwabo kulandela ukwakhiwa kwesithombe sesotsha leGugurawundi kwenye ilodge.
Uyalokhana kwenziwa ingqwele nje mayi kwehlulile ukuthi yathumela umfana omncane uthi akusihla kuhlangale ngempapa.
Umanisipala wedolobha leVictoria Falls uqale izolo ukuthengisa izitanda zokwakha izindlu.
Lezi zitendi zalungiselelwa abantu abathola imali encinyane, i-low income bracket, labasebenza imisebenzi yezandla bezisebenzela bengela maphepha o ama-payslip ngesilungu.
Kodwa ezinye izakhamizi zikhala ngokuthi izitanda lezi ziyadula kokuthi abazenelisa ukuzithenga ngabavela phandle kwaleli dolobho.
Kuzaba lama-personal engagement, umuntu eyenza i-arrangement yakhe yedwa le-council bezwanane, so bengayisabeli khatshana abazali bethu, abengayisabeli khatshana abana-one, abangayisabeli khatshana abantu abahlali be-Victoria Falls.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zenkayi zizonde ziganunwabo kulandela ukwakhiwa kwesithombe sesotsha leGugurawundi kwenye ilodge. Izakhamizi zithi umnini walindawo ovela empumalanga yelizwe waqala walelwa ukwakha lindawo, kodwa kwabonakala abacatshangelwa ukuthi ngabogatsha lwamapholisa ensitha ama-CIO bekhulumisana lecouncil qede kwakhiwa lindawo. Ezinye izithombe ezakhiwayo ngesikambuya nehanda losekuruka kubi. Kodwa ukucunule abanengi isithombe sesotsha esigqoke impahla yebutho lengwane yohlobo lwebaret ebomvu njengaleyo yayigqokwa ngabebutho leGugurawundi. Inkayi ngezinye zendawo ezahlaselwa kakhulu ngamasotsha la ngesikhathi sombhuqazwe. Kodwa abanye bathi isithombe lesi ngesesotsha nje elingayisilo leGugurawundi. Asenelisanga ukukhulumisana lomnini walindawo, kodwa asenelise ukuxoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyayibhejuli kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Udaba lwelodge enkayi luyadanisa, kodwa ludanisa kodwa luyi-reflection yokuthi ilizwe lethu limi njani. Ilizwe lethu lilizwe eligcwele inkethabetshabi. We asikafiki kulokho esingathi siyisizwe, we are a nation e-diverse. Olomunye umuntu othi vele lapha khona ucabanga ukuthi laba abanye ukugada amahlomba. So okwenzakala enkayi kulomuntu ophiwe ilodge, ophiwa indawo, ephiwa ngodlakela ngoba icouncil yayingani iyamncitsha. Umuntu lo ngemva kwalokho ilodge yakhe kuthiwa ilezithombe ezabombuyane handa ezabogagobi lesesotsha le-5 brigade. Ngilethemba lokuthi okufaka khonokho yindlela yokubonisa abantu bendawo leyo ukuthi silehlulile. Yindawo yokuba lokhuyana okwenziwa ingqwele nje mayi kwehlulile ukuthi yathumela umfana omncane uthi akusihla kuhlangale ngempama. Isithombe leso mbona ngazathi sibonakaliso sakhonokho.
Manje ngokubona kwakho kungakutshengisani khona lokhu?
Lokhu kuyangitshengisa obala ukuthi umzamo wokuthi kuthiwa sokulungisiswa udaba lweGugurawundi ngohulumende kuyize, ngoba ngabe besi-serious njengelizwe bekulezinto kodwa kuzothi abantu bezitshela ukuthi hayi bantu into lezi ziyisibonakaliso sembali embi kasizozinto oku-encouragewa ukuthi laloba ngobani laloba ukuthande njani njengakwenziwayo after i-Germany transitor after into ze-Holocaust ukuthi kulezinye impahla kulezinye inkulumo ezatshintshwayo ungakhangela eRwanda kwatshintshwa ezinye izinto ukuthi akusela mahuta akusela mathutsi bonke nto kuthiwa ngama-Rwandans so lapha eZimbabwe ukuthi siloke sile nkolo zabo madikondo lani lana nje kuyisibonakaliso sokuthi hayi kulabanqobileyo kulabanqotshiweyo and abanqotshiweyo iindaba zabo
lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibhejuli kaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo Umanispala wedolobho leVictoria Falls uqale izolo ukuthengisa izitanda zokwakha izindlu. Lezi zitanda ezithiwa ngezabampofu bekumele zithengiswe enyakenye kodwa sezithengiswa kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kuyona le iviki. Izitanda lezi ngezendawo ezihlala abanengi ama high density ngesilungu. Sixoxele Councillor Ephias Mambume ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yeli qiniso ukuthi kulezi tende ezithengiswayo eVictoria Falls kulezi tende ezingaba phose yi500 okwakuqala masingagohlwini ukuthi izitende lezi zadingelwa izizalwa labahlali beVictoria Falls lezi zitende zalungiselelwa abantu abathola imali encinyane i-low income bracket low income earners labasebenza imisebenzi yezandla bezisebenzela bengela maphepha o ama payslip ngesilungu iningi labantu okufuze bathole lezi stand abalelungelo lokuthola lezi stand abenelisi ukuthola imali engaba yi $3,000 kumbe i $5,000 nxa ufuna i stand e high density kumbe e medium density respectively eyafakwa yi council ifakelwa ukubana ibe yisibambiso sokuthola lesi stand
manje uZulu yena uyenelisa yini imali le okuthiwa yiyo eyokuthenga izitende lezi
iningi elabantu elifana labantu elenza imisebenzi yezandla abathengisa emsika abathengisa isigodo ezibaziweyo ontanga abafelokazi abahlala esikwahleni abasebenzela uhulumende abasebenzela umunicipal wethena low kubenza bengenelisi ukuthi babhadale leyo ntengo efunakalayo ukuthi bathole izitende so Gande loku kusichia ngapi? Kusichia esimeni sokuthi izitendi lezi bekumele ziphiwe abahlali beVictoria Falls. Kunganani ngomhlobo zicina zithengiselwa abavela kwamanye amadolobho. Bekumele sinike abantu imali okufuze bezibhadale kodwa sibanike isikhathi eside sokuthi babhadale lezo mali. Ngani ngoba idolobho leVictoria Falls okwakathesi alikavuki kusukusela ngesikhathi seCovid.
Lo ke ngu-Councillor Ephias Mambume wedolobho leVictoria Falls. Kunjalo nje izitanda lezi zibikwa zidinga imali yesibambiso kumbe idiphozithi yamadola eMelika azinkulungwane ezinhlanu US $5,000 kumbe US $3,000 okuyimali engeneliswa ngabaningi. Lokhu kubangele ukuthi abanye besabele ukuthi abalemali enenge abavela phandle kwaleli dolobho yibo abazenelisa ukuzithenga. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eVictoria Falls Combined Residents Association umnumzana Kelvin Moyo.
Inhlanganiso esingakutsho okwakathesi ukuthi izakhamizi zeVictoria Falls kusamele ziyenze ama-applications. Kusitsho ukuthi bona kusamele behambe ekhansilini betsho ukuthi i-stand lezi bayazifuna. Ngani ngoba kule i-advertisement eyavela e-council eyayidinga esingathi ngama-objections kumbe abangabuya lezinqumo zokuthi ama-stands lawo angiyathengiswa. But abantu abazange bethengise lathi ubukhokheli asizange sikwenze lokho ngenxa yokuthi abantu babakwazi ukuthi i-stands zizathengiswa ngo around June July last year and we see ukuthi from that time one would expect ukuthi izakhamizi ziyabe ziprepare in order to ukuthi belungiselele inzuzo yabo abazayenza ukuthi bethenge ngayo istand, bebhadale ngayo istand. Siyakwazi yebo kambe ukuthi imali le ingabe inkulu, but esikuchoyo ukuthi izakhamizi zeVictoria Falls siyaziloyisa ukuthi zizame ngamandla wonke ukuthi bengayiyekeli ukuya applyela izitend lezi, ngoba at the end of the day akusoke kumise abanye abantu abangathola amathuba okuthi be-applyele begcine bathola. So yikho esingakutsho kathesi ukuthi asilawo amandla esingawenza kathesi ukuthi simise ukuthi ungathengiswa kwezitend, njalo asiboni kungaba lelinye ithuba elizaba khona ekubuyeni kwesikhathi esingavumelana sibili sithi okakathesi imali le iyanele, njalo wonke umuntu uselungele ukuthi ezibhadalele lezi stand. So siyaloyisa lokuxwayisa izakhamizi ukuthi zingayekeli uku-applyela ama-stands lawo.
Manje njengoba kufunakala ama-deposit wona la ama-5,000, bazenelisa njani iningi lingasasebenzi?
Ibhizimusi yayivalwe ngesikhathi se-COVID, but okwakathesi engakutsho there has been quite some good developments in terms ye-tourism. And njalo isikhathi abasinikwayo after ukuvetha banikwa almost esingathi 6 days, inyanga ezimbili, okuthi abantu kuyabe kusamele bebe bezama ukuthi bebhadale izimali ezinjalo. So engakutsho sibili yikuthi into enjengomhlabathi abantu bakithi we should sacrifice ukuthi sizame ngazo zonke indlela ukuthi sizidinge, ngoba iVictoria Falls mfowethu ukuthi ngitshele iqiniso indawo isiphela, ukuthi asazi ukuthi amanye ama-stands ayabeza aphuma nini, asikwazi ezinye indawo ukuthi ziyabe zingaphuma nini. But awusoze ube ngumhlali weVictoria Falls ongasoke ethole ithuba lokuthi ethole indawo kumbe lapho amele behlale khona kumbe azotshela khona abazukulu lezi zukulwane. So siyathi abazama ukusacrifisa bezama ukuthi bona behambe be-applyela. Okuzayenziwa ekhansilini antsho bona bavotele abantwana babo kutho ukuthi kula ma-policy makers lawo bazabayenzela imizamo yokuthi konke abaza kuyenza as long as sebe-allocative bazakhulumisa abantu bengayesabi ukuthi bese besaba izimali lezi ukuthi ama-3,000 ama-5,000. Kuzaba lama-personal engagement, umuntu eyenza i-arrangement yakhe yedwa le-council bezwana. So bengayisabeli ikhatshana abazali bethu, abengayisabeli ikhatshana abanawami, abangayisabeli ikhatshana abantu abahlali beVictoria Falls.
Lo ke ngumnumzana Kelvin Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eVictoria Falls Combined Residents Association. Ubekhuluma leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls. Okwamanje ke sizwe ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abachayeli abahlala duze lalapho okulentuba zomgwaqo ama toll gates bazakhutshelwa ingxenye yembadalo eyisilinganiso kokulithumi ekhulwini i-10% kumbadalo abamemele bayikhokhe. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umchayeli owetheswa icala lokuthumba abantwana besikolo seDavid Livingstone eHarare ubesemthethwandaba ngomgqibelo lapho umtshutshisi athe kumele ayehlolwa ingqondo ukuthi zibonakale ukuthi uphelele na engqondweni. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani balandeli beStudio 7, mnye laba sakazi mhlaba wonke jikelele. Ye, ngizwiliwa kuChuma lapho uJoseph Chuma Jabula elanxa engazabe becontesta lo gift of star losizwe bevele zawina enxa ucontest abantu bevele yena zawina. Lapho kwaChuma lamanga babo lamanga Chuma, nxa ufuna ukwazi ukuthi izanu ngeke idobhe next kobulawayo ubuya kuzuba usikhanyiso Ndlovu ngabe uyaphila uze usithembiso nyona. ngani baba uzuchinga duwe uti kobulawaya uineki babuchuma ngeke izani uine kobulawaya ulamanga chuma usuncedwe nje ngochabango ncedwe ngochabango ufa lo muntu ojabulela umuntu ofika wabamba umuntu wamchama khala waphumula sesitheni uwinile besilo ulamanga babuchuma sedithola umuntu ozalibambela lichaye akula kuwina okade uzakwenza babuchuma suzingenela nje ufakwe ngochabango wena babuchuma kahle kahle ufakwe ngochabango uchabango bevele ufuna ukungena izano ngoba lowo mama amfakileyo vele ngeke dobe next ukhangele ukuthi isisisi yena lowo mama afakwe ngochabango uyadobha amavoti amangaki uze usithembiso nyoni lochinga ngoba babasaphila
nginohlupho lami bakastudio 7 ngilabantwana babili bathiwa ngunina ukhulisa iguga kagwanisa lutho lami nginje kangwanisa lutho imali ukuze ngithole ngithola nzima lokudla khonapha sithwele nzima ngabafana babili bafunde esontala bengicela uncedo sibili hlobo zikamlimi uyise wakhona ukhona manje vele kabakhangeli kushukisela bebancane azangiwathengaswa nasigqoko kanani baphiwa ngabantu izigqoko bebebhaliwe kusikhetha impilo pho kathesi bayaxotshwa
studio 7 linjani basakaza abahle hayi vele lapha ukuthona nje omalakhi nabochabango kuyacaca nje ukuthi basebenzele iZANU-PF omalakhi ma behola imali kuZANU-PF bengathathi ukuthi yonke into bekhuluma ngokuthi umthetho ulandela umthetho uyuphi umthetho olandelwayo ngoba phela ma kuvinjwa isikhathi esiningi vele kuvinjwa abe opposition party akaze sibone umuntu weZANU-PF euyena ovinjwayo kuyacaca vele nabochabango ngoba usizwa nje le ndoda ekhuluma ngokuthi uchabango uyahola laphana kuZANU-PF yinto vele yenzakalayo le into eyenzakalayo kudala ngokugxekwa nje ilungelo labantu basezini abahloniphi nje kuphela abantu beZANU-PF abahloniphi impela omalaki kankomo la engafakazela abantu yena ukuthi uwezimbabwe kulandela umntu yiwuphi umthetho wakhona olandelwayo ngoba yonke into eyenzakalayo yenziwa eZANU-PF bayazenzela amaloya yibo yonke into thina noma silaphana vele akaze sabona umuntu othi noma engahamba ekhoti akaze sibone iZANU-PF idliwa thi emakhoti yikho kona kuyacaca khona ukuthi vele yonke into eyenzekalapha yonke singeyeZANU-PF so angazi ukuthi bona abantu mzwana iZANU-PF izophuma lakhe ukuthi bazoyikhuluma yini lento abayikhuluma kanje ngokulimaza amalungelo abantu
salibonani Studio 7 kwezimbabwe aze uhlala ulungiselela amavoti njalo nje kanti i-economy izazilungiswe nini kwesinye isikhathi vele amabandla ibandla eliphikisayo it's not ukuthi kumele kuhlale kunjalo so because izanu i-wrong vele therefore kwalo isikhathi kuyakukhathe ukuthi kuhlale phansi mase kuyelungiselelisa makhayela kwamamazwe omalema labantu bahlala phansi laba amanye amabandla nxa bengahambisani eminye imbono beke bediscasse kanti manje right i-economy yakhona izakaswa sikhathi bani njengobana kuhlala sokuvotwa sokumisiwe abanye sokuvotwa uyasebenza ukuvotwa right lize lulungesikhathi bani umbuzo khona then lo omunye obethena ku-studio 7 kukhulunywa indaba kuphela asiloqinisobelo because studio 7 iyakhuluma nomunye welinye ibandla kukhulume nomunye wenyebandlasize bafonele khuluma kungamele mkhomo bafonele hayi omunye athi umbono wakhe omunye athi umbono abamabandla atshiyene nxa umuntu wakhona bengehlule kumbamba ecingeni bajede hayi wehlekile ukuhambakala ecingeni so ke hayi amvumelani lombono ukuthi kukhulunywa into zezalo kuphela ngiphendulele laphana i-studio 7
nening morning ku-studio 7 ndibuka njani likhuluma no-Etric Nyathi i-leader weZimbabwe Protest for Change ye-pressure group le ezahambi yoprotest eZimbabwe sicane sikhuzele umalakhe inkomo aziphathe kahle asihloniphe ngatholi isikhathi umalakhe inkomo besimaze ngumuntu oright kakhulu ngesikhathi angabi kuzanu onele ukungena kuzanu akananembeza siyamazi ukuthi ubuye efelaphusi kanti akananembeza ngababona abantu befelaphusi behlupheka khonapha abelokhu ebhizi esithi izinto ziright umkhuze nini vele akavala umlomo wakhe adle thule
Studio 7 umathintithale nokukhuluma ngendaba yegugrawuni zinduna lamakhosa esilihloniphayo siyacela lilandele umthethosisekelo lingasifaki endaweni zepolitiki alingeni ndawo endaweni zepolitiki lingamakhosa uhulumeni kabuye njengokwenza kwakhe ebuye ezoxolisa kubantu amakhosi lenduna zingangeni endaweni zepolitiki alilawo amandla okungena endaweni zepolitiki lingamakhosa bantu bakamzilikazi lo mashobana liyazi umthethosisekelo waleli lizwe ututi kunjani siyacela lingasifaki endaweni zepolitiki alingeni endaweni zepolitiki umathintitha lokhuluma sizukulwa semandebele
ye Studio 7 yabingelela kundawo zonke likuzwa silethemba liphilile lathi siyaphila ngojesu inkosi ye into ebekade ngifisa ukuyazi ukuthi uchabanga into into la oyenzayo ubone ngathi zamfikisa kuphi ngoba sizwile nje ukuthi umuntu osebenzele izandla labo phugeni uphugeni ngokuzwa kwami wayengathi umuntu okhonzayo kodwa ngendlela esesimbona ngakhona esenza ngakhona akunakwenzeka vele ukuthi umuntu okhonza uNkulunkulu abe kupolitiki yakuqamba amanga so into eyenzakalayo esifisa ukuyazi ukuthi uThabangu yena into yiyo ocabanga ukuthi ezayenza yini ngoba manje abantu sebeqalile manje abezani ukungena ezikhundleni kade sithethwe iTripZ ubone ngathiwa yena khona engakwazi ukuthi labo bantu abasuse namuhla kuyabonakala ngempela ukuthi into yenzileyo uthengiwe njengalokhu babalana kade ekhuluma ukuthi uthengiwe le moto ohamba ngayo manje imoto ezani amafutha bayamthelela bese mangala iziphofu ezihamba zilandele emuva zingazi lana luwa kuthiwa isikhulumeli sakhe futhi kunzima esikubonayo kodwa inkosi yazi kwelilanga one day is one day lathi sizabe sijabula uNkulunkulu uyazi Jehova kasosithutha ngiyabonga
Oh Studio 7 silibonga kakhulu indaba zenu lisinika zona eziliqiniso yazi mina nombuzo lapha lo malaki inkomo lo ukuthi nama ikhona phana efila bus from efila bus center ingena laphana phakathi ibheke ngale ngakoma ibamba ngale zitolo ngale siyadlutheleka umgwaqo ngkhona ubona ulungile yini mayethi kule development emathebeleni ndeyisizana yabona lo ubaba lokhumana isiphofu kahle kahle umalaki lo kahle kahle angazi umuntu onjani ukhulile kothi ingcozo kazikhulanga akazama ukuhlonipha abantu bemandebeni akolokhu bakhulumela manga la
Studio 7 angibingelele salibonani hayi thina siyaphila Studio 7 ngithi nje angincome lo baba ukhona ubaba othrendayo lapha enkundleni zokuxhumana ubaba obonakale ekubulawayo etshela uJoseph Chuma emehlweni emtshela iqiniso lubaba hayi siyamdinga njengenkokheli ngokufisa kwami ngiyafisa lokwazi ukuthi ungubani wangapi ngoba ividiyo lakho nakalizwakala ukuthi ungubani wangapi hayi lwana ubaba ngimtshayela isandla yizo inkokheli esizidingayo yabona ubaba lwana noma engwaliphi ibandla mina ngingamvotela ngigijima indoda lwana ubaba mfuna ukutsho ukuthi hayi baba mawa ngabe uyangizwa lapha engikhona hayi keep it up umuntu omdala uyazi akukho okuthileyo ubekile ubaba kwezwakala emtshela uChuma iqiniso emtshela nje ubuyibo babo njengezana uPF ngoba ayisikhathele bakithi isikhathele idolobho basibulalela ukutshontsha batshontsha kabakhathali ngokutshontsha babuye futhi emphakathini bazokhuluma amanga usuku zonke bakhuluma amanga hayi siyabonga baba siyabonga kakhulu ubaba ngimethulela isigqoko hayi okhulumayo ngundlovu endaweni yasesigodini eSwazi ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki njalo lisithumele imlayezo engaphansi kwemizuzu emibili i-2 minutes siyabonga Ukwezemelika ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika, unkosikazi Nikki Haley osesele ebhekane lomnumzana Donald Trump uthi ukhangelele unqoba kukhetho lwama-primary oluzenziwa lamuhla esigabeni seNew Hampshire. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well umtshafo lo obviously uDonald Trump nguye obambe ibase yama-Republican. So uma sikhangela lokhu abathi ngama-polls sibona ukuthi uDonald Trump still ulokhu ekhokhela kakhulu uphezulu le and futhi sibona uDonald Trump engaparticipate kuma-debate ngoba uthi yena hhayi ama-debate la umoshe isikhathi ngoba vele yena nguye onjani ofunwa ngabantu and then ama-polls lawa atshengisa ukuthi lento ayitshoyo ilinqotho ngoba ulida ngoma 40 points so lana esikubonayo ukuthi laba ababili but uTrump ulama problems ulenkinga eziningi kabi ulamacala khona manje angu 4 asenkantolo ende kungenzeka ukuthi kulawo macala ngatholakala elecala elokuthi angagwetjwa. So ama Republican I think wonke khona lokhu ba kukhangela bakunanzelela ukuthi kungaba into engaba yiproblem.
Khona kuma Democrats kumongameli Joe Biden, yena umbone phumelela yini kukhetho njengoba ucwaningo lutshengisa ukubana engaba esemva kukaTrump?
Well, hayi, ma kusiya lapho uBiden inkinga anayo khona manje esizwayo ekhulunywa ngama-Democrats amaningi ukuthi usegugile and bathi bona babona ngathi sokumele ukuthi ama-Democrats afake umuntu osasemncane kuno-Biden. But ma ubhekisisa udaba lwakhona, uBiden noTrump abahlungananga kangako ngeminyaka. I think bahlungana ngeminyaka emithathu nje kuphela. So uBiden right now ma ubheka ezomkhonomi wala e-America, singathi thina i-first term yakhe le ewuqala wenze umsebenzi omuhle kakhulu. Wonke umuntu uyawubona umsebenzi owenziwe nguBiden. Ma ubheka even into ezifana labo unemployment rate is the lowest khona manje ku 3.6% is the lowest unemployment rate ku America that esiyibonile ngathi eminyakeni engaba ichumi lanhlanu. And then at the same time sikhangele uTrump, ubona ukuthi uTrump ekusukeni kwakhe embusweni i-unemployment rate ayisikhuphukile isikubo 10.9%. Ubheke khona manje i-inflation, uBiden has managed ukuthi ayilwise i-inflation. I-inflation nayo yayisikhuphuke yafika kubo 9%. Khona manje uBiden useyehlisile singaphansi kwe-3%, and sikhangelele ukuthi iyehle iye ku-2% okuyiyona efunwa i-Federal Reserve Bank. So masibheke zomkhonomi singabheki ukuguga ukuluphala kukaBiden. Umsebenzi awenzayo ngumsebenzi omhle kakhulu, and therefore ma ukuthi angakhontesta layo uTrump, ngibona mina ewinner uBiden.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Kwezemidlalo, kesikhangele amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leGhana lizadibana leCameroon, kuthi eleGuinea lidlale leSenegal, eleMauritania lizadibana leAlgeria. Emdlalweni wakugcina kusasa, eleAngola lizadibana leBurkina Faso. Kesikhangele ukuthi kuGroup A lapho okulamaqembu athi wona Equatorial Guinea yiyo ekhokhelayo kugroup A ile mklomelo engu-7, kulandele iNigeria bese kubuya i-Ivory Coast, kugcine ngeGuinea Bissau yona ephansi ilamklomelo ngitsholodwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ukuhlelo lwethulwa lamhlanje. Izakhamizi zenkayi zizonde ziganunwabu kulandela ukwakhiwa kwesithombe sesotsha leGugurahundi kwenye ilodge. Umanisipala wedolobho leVictoria Falls useqale ukuthengisa izitanda zokwakha izindlu. Kodwa ezinye izakhamizi zikhala ukuthi izitanda lezi ziyadula okokuthi abazenelisa ukuzithenga ngabavela phandle kwaleli dolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lilakho ukuya ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe lisithinte njalo ntambama lamhlanje ngo-half past seven silazo indaba kusihlwa.